umongameli sekufake egcekeni ukubana yena uyalandela iconstitution. Ngakho ke asila doubt yokubana lokho akuthoyo kumele kudibhethwe kumbe kumele kubuzane abantu siliqiniswa kumbe okungamanga. Kufanele njalo kulungile ukubana lokhu ekwenzi yilegacy sibili enhle abe eyithile na ubaba uMnangagwa. Kodwa thina sesikukhangelele yikubana sikhangele lokhu akukhulumileyo kuspeech yakhe ukubana kuzathiwa ithuba lokuthi kukhethwe omunye olandelayo. Yikho sesikukhangelele lokho. So abezisonto bengagadazeki ngalokho asekukhulumile umongameli. Usekhulumile, yikho ayakwenza.
Ye, siyabona ke kulamalunga ezanupf amanye athi hayi kahlale utshaye ivision yakhe leka 2030. So kuzahambelana njani lakhonokho?
Abakhorongo ngoba engena kuqala akazifakanga, wafakwa ngabantu. So abantu balilingele lokukhuluma lokhu abebe bekubona kufanele bekhangele okwenzakalayo elizweni. So labo balilungele lokukhuluma khonokho konke, kodwa esiza kubona ilizwi lakhe ekugcineni ukubana yena uthini njengomongameli.